Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi watshiyayelayezela ukuthi kumele abekwe ngakibo, njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kaMnumzana Mgabe, uMnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheliza indaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa e-Heroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zifike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo namhla ngudadewabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu siri kufara kuti taita kuda kwavo regaititi kuna mai Mgabe, tinoda kukutenda.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMgabe, uMnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe e-National Heroes Acre, abemuli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu, uMnumzana Jabulani Sibanda, obekhona laye emngcwabeni kaMgabe, ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa komhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yi-movement eyodwa, but isebenza ngamaqembu amabili ezaphu lezana.
Usanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eleZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even inkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa indlu zonke zingeke zifezeke ngesikhathi esifitshane, kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela, labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yini uMavis Gama.